kwakuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 17 Ntulikazi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
lapha kobulawa isalungisa izibhedlela zethu azikalungiseki ukuthi zenelise ukuthatha izigulane ezibanjwe libhubhane le-COVID-19. Sisalungisa i-Ekusileni Hospital, i-Thorn Grove layo isalungiswa.
Uzulu wethuswe yikuqhonga kwabatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo abangamakhulu phose amathathu 273, iningi bengabakobulawayo. Abantu abahlome ngemibhobho babikwa begqekeze indlu yomkhokheli wenhlanganiso yamatitshala emaphandleni eye-Atuz, umnumzana Obed Masaraure. Bamswela kodwa bathumba umkakhe. Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba legabazi elicula imikhakha etshiyeneyo uNigel Shoko. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uzulu wethuswe yikuqonga kwabatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo abangamakhulu phose amathathu 273 ngalanga linye, iningi bengabakobulawayo. Lokhu kuhle kwakhuphula inani labalegcikwane leli laya kwabayinkulungwane lamakhulu phose amane 1362. Abogatsha lwezempilakahle bethule umbiko othi balusizi ngokulahlekelwa ngumphefumulo kwabantu abathathu okukhuphule inani labalegcikwane le-coronavirus elizweni baba ngamachumi amabili lantathu 23. Asebesinde kuleli gcikwane sebengamakhulu edlula amane 425. Kuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hachi, lokhu laqhamuka elizweni ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amachumi ayisitshiyagalolunye 97,508. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilichumi lane 14,000,492. Kuthi asebebulewe ileli gcikwane sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisithupha 593,899. Abasinde kuleli gcikwane bayizigidi ezedlula eziyisitshiyagalombili 8,322,654. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe belegcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu adlula ayisithupha 664,051. Labulala inkulungwane ezedlula ezilichumi lane 14,399. Kwasinda inkulungwane ezingamakhulu edlula amathathu 345,321. Idolobho lakobulawayo selilenani labantu abahlaselwe ligcikwane le-coronavirus eliqanse ukwedlula izabelo zonke zelizwe. Uzulu wesabela ukuthi izibhedlela ezikhangelelwe ukuphathisa abagulayo azisoze zenelise ukutholisa imibheda yokulalisa laba bantu ngoba zingakulungisiswanga ngokupheleleyo. Kubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Phakathi kwabantu abahlolwe batholakala belegcikwane le-COVID-19 izolo eZimbabwe, abangamakhulu edlula amabili 231 balaba bantu ngabahlala kobulawayo. Lokhu kutsho ukuba leli dolobho lasemhlubulweni wonke weMandebeleni usengozini enkulu abakubiza ngokuthi yi-epicenter. Unkosikazi Sichelesile Mahlangu olilunga ledale lePhalamende emele iPhumula njalo ekukomiti ebona ngezempila kahle ulandisa ngendawo ezikhona kobulawayo ezilungiselelwe abalomkhuhlane weCOVID-19.
Ngizomdlufule kusileni ikho lapho okuzahanjiswa khona nxa kuluthi umuntu usefike wabanjwa ukuthi ulalo igciwane leCOVID-19. Ama centers ethu lapho esifaka khona abantu abakuquarantine ababevelela kwezinye indawo sile standard hotel le Insinga Youth Center.
Umnumzana Mike Ndiweni oyisakhamuzi sakobulawayo uthi kuyadingeka ukuba uhulumende ehlise inani labantu abaya edolobheni.
Indaba ethusa kakhulu kazi besithi sikubonile kuvike phele kuzobe lama 30 something kathesi ngasuku laba amanamba angaka kunzima sokusesabisa imizamo eliyenziwe ukuthi uhulumende emele ehlise inani labantu abayedrobheni bengalanda abayilandayo abaphanapho ngunqumanqumi indawana zonke bengalanda abayilandayo sabantu babedinga ukudla kwezindawo befolele ukudla ezitolo kodwa kulabantu nje abakhulushana behamba bengalanda abayidingayo.
Udokotela Mthabisi Bebe uthi inani leli labantu abalomkhuhlane we-coronavirus lizaqhubeka likhuphuka ngoba uZulu engalandeli izixwayiso.
Ama cases of new coronavirus infections angeke yekele kuqansa because esikubonayo kathesi ukuthi abantu abaningi they are not obeying ama social distancing principles. Abantu bahamba beminyene, abanye vele bahamba bengagqokanga namamask, abanye behamba befaka amamask entanyeni.
Isibhedlela seyekusileni silembheda engamakhulu amabili lanhlanu i-250, kuthi eseThorngrove silembheda phose elikhulu lanhlanu i-140. Umnumzana Busisa Moyo ongumgcini sihlalo we-IM for Bulawayo, iqembu labantu abahlanganele ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 uthi lokhe besalungisa izibhedlela.
Lapha koBulawayo sisalungisa izibhedlela zethu, azikalungiseki ukuthi zenelise ukuthatha isigulane ezibanjwe libhubhane le-COVID-19. Sisalungisa i-Ekusileni Hospital, i-Thorngrove layo isalungiswa, kodwa okwakathesi silama-isolation nama-quarantine centers. They are privately run at the moment.
Oqondisa inhlelo ezokulwisana le-COVID-19 ekhansilini yakobulawayo uDokotela Welcome Mlilo uphendule imibuzo ethunyelwe yi-Studio 7 enkundleni yokuxhumana e-WhatsApp esithi kule ndawo ezintathu eziyizo ezamukela abantu abavela ngaphandle kwelizwe, lezi ndawo zigoqela ihotela yeKhumalo, iInsinga kanye le-Standard. Uchaze ukuba lezi ndawo zingcono kakhulu kulalezi abake bazisebenzisa ekuqaleni ngoba zazenzelwe abafundi. Ubuye wathi basesigabeni sokuba badinge ezinye indawo ngoba inani labantu abavela ngaphandle liyaliqansa. Uveze ukuba isibhedlela seThorngrove kanye leyekusileni lokhu zisakhiwa kodwa kukhangelelwe ukuvula esinye ngokuphela kwalinyanga kaNtulikazi. Inani labantu asebebanjwe belomkhuhlane we-coronavirus elizweni lonke selifike kunkulungwane lamakhulu amathathu lamatshumi ayisithupha lambili i-1,362. Kuthi-ke idolobha lakobulawayo yilo eselikhokhela ilizwe lonke ngabantu abangamakhulu edlula amane i-419. Liyilo njalo idolobho leli elikhokhela ngabantu abalitshumi asebebulewe yilesi sifo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo. Ningubathabile Masuku.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abantu abahlome ngemibhobho babikwa begqekeze indlu yomkhokheli wenhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz, umnumzana Obed Masaraure. Bamswela kodwa bathumba umkakhe. Inhlanganiso ye-Atuz ithi umka Masaraure uthunjwe okwehola phose elilodwa. Bembuzisisa ukuthi umkakhe ungaphi kodwa wabatshela ukuthi kazi ukuthi ungaphi baze bamkhulula. ngempela sonto kulabanye njalo abantu ababehlome ngemibhobho ababikwa baya emzini kamalume kamasaraure ekuwatsana bathumba umza wakhe bayamhlukuluza bembuzisisa ukuthi umasaraure ungapi amapolisa abikwa ejeliwe ngalolu daba kodwa imizamo yokukhuluma lawo yehlule senelise ukuxoxa lesikhulumeli senhlanganiso ye-Atuz umnumzana Nation Madzidirwa ukuze sizwe okunengi ngalolu daba
kule abantu kade bethwele imbobho namhla ekuseni bangene ngeforce ba-destroy i-door endlini kamasarauri around 1 a.m. bemdinga kodwa bamtholanga bacine bekidnapper umkamasarauri unkosazana Kumbirai Sabrina Chambara bakambela distance of about 1 kilometer bemthreatena ukuthi sifuna ukubulala ungayiri usitshela ukuthi u-obet masarauri ungaphi kodwa bacine bengamlimazanga and bamdetaine for about 1 hour emotheni yabo i-fortuna kade ngela ma-number plates le inye emhlophe twin cab kade ikhaviwe ama-number plates angkhona lokhu kuyenzakale namhla kodwa for the past 4 days again kuke kwayenzakala bake bafika futhi endlini kamalume kamasarauri ekuwadzana bemdinga ebusuku kodwa bamtholanga and bacine bethatha futhi bekidnapper weabductor ukhazini kamasarauri bemthreatena ukuthi sifuna ukubulala ngosiri usitshela ukuthi umasarauri ungaphi kodwa bacine bemdamba ezitholweni ikhazini kamasarauri nalaleyo so lokhu kuyasisabisa njenge-union lokhu kuyasisabisa njengabantu bamela ama-grievances ezisebenzi ukuthi ama-rights ethu kasahlonitshwa ngoba thina silama-rights ukuthi uhulumende the state imele isiprotekte njengama-citizens simele sibe le freedom of speech and freedom after speech kodwa lokhu sokusisabisa njengeasaphili kuhle njengama-union leaders njengama-trade unionists
yena umasarauri ungaphi sikhuluma nje elokhu ecatshile na
ulokhu ecatshile lapho akhona asiwazi ukuthi ungaphi kodwa abanye bathi abakhuluma laye bathi yena uthi usefe kodwa akusiphathi kahle umuntu usephila elizweni lakhe ecatshile ezifi ngumuntu iseterrorist akusiphathi kahle umuntu orepresenta ama-grievances ezisebenzi sephila ezifi iseterrorist akusiphathi kahle lokho sokusisabisa elizweni lethu ezimbabwe even the president of zimbabwe should have to look into that matter so that ama-rights ethu vele amele ahlonitshwe ezif njengama-citizens njengabantu abarepresenta izisebenzi kahulumente
daba lilubikile na emapholiseni njalo ungasitshela ukuthi wena amapholisa athini
ipolice report iyenziwe namhla emini ekuseni amapholisa afike endlini kamasarauri yenze ama-investigation ekhangela ukuthi kuhambe njani
umnumzana Nation Madzidirwa isikhulumeli senhlanganiso ye-Atuz ubekhuluma ecingweni le-studio 7 eselubhane Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe igcikwane le-coronavirus ngesikhathi nani lasebetholakale belegcikwane leli liqansa ukwethusayo eZimbabwe. Kodwa likhumbule zihlobo asenelisi ukuthi lingene kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane. Umongameli Emmerson Mnangagwa ugqibe uhambo lwakhe lokuhlola imigodi yamalahle ewange lamhlanje lapho abikwa egcizelele khona ukuthi eZimbabwe lilamandla okuzidonsela amagetsi kulokusebenzisa izigidi lezigidi zamadola liwathenga eSouth Africa leMozambique umongameli Mnangagwa obesewange kusukela izolo wengeze ukuthi kuyadanisa ukuthi amankampani emigodi ayehluleka ukudonsa amagetsi ngenxa yengxaki ezijiyeneyo njalo uhulumende wakhe uzabona ukuthi azaqhuba kuhle umsebenzi ukwenzela ukuthi amagetsi enele sokufike umnyaka ka-2023. Eminye imigodi ayethekeleleyo yiZambezi Gas and Coal Mine, Dinson Colliery Mine, Chaba Mine, Western Coal and Energy Company, South Mining Coke Plant, Jinan Tuk Kok Project leminye eminengi nengi ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Masimba Kutjera ingcwethi ecubungula ezomnotho elizwe
into yenzekeleyo ukuthi uZimbabwe ethola uzibuse ngo-1980 bekule infrastructure eyayisetshenziswa ngabelungu Tina njenge lizwe azange sifaki imali enengi kumbe singathi investment ku energy sector. So kathesi infrastructure esiyisebenzisayo isigugile into eziningi kasasebenzi ngoba ngeza kudala. Yilo udubo olwenze ukuthi thina singabi lamandla kagetsi ayeneleyo. Njalo ipopulation ibikhula ilizwe beli expanda, industry ibi expanda. Kodwa singafaki imali ukuthi sibe lamandla kagetsi eneleyo. So yilo udubo olwenze ukuthi sifike esibangeni esinje.
Umongameli Mnangagwa uthi ilizwe lingabe seliselisa ukuzidonsela awawo amagetsi ukuba energy efficient ngomnyaka ka-2023. Ubona kusenzakala yini lokho? Njalo nxa kusehlula kuyini angakwenza ukuthi kwenzakale?
Singalandela i-track record kahulumende lowo angibona ukuthi ngo-2023 iZimbabwe iyaba isenelisa ukuthi ibe lamandla kagetsi ayeneleyo kumbe ibe energy efficient. Ngoba uhulumende lowo nxa ethembisa abantu uyabe ekhangele ukhetho ikakhulu ngo-2023 ukuthi uhulumende already is in electioneering mode. Uyabe senza ukuthi engazuza ama-votes nxa engathembisa ukuthi ngo-2023 kuzaba lamagetsi. Mina ngokubona kwami into zamagetsi lezi zifuna isikhathi esiningi njalo zifuna imali eningi uhulumende angelayo kathesi. So ukuthi ngo-2023 sibe lamandla kagetsi enelayo angiboni kwenzakala ngoba asila mali ukuthi siwenze khonoko before 2023.
Lo ngumnumzana Masimba kutshera ingcwethi ecubungula ezombusazwe lezomnotho elizwe ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7 eseHarare. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270 la ku 9885 kHz ku shortwave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930, 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave.
Ake sizwe abanye abalaleli be Studio 7 besipha imbono yabo ngaba kubona kusenzakala elizweni. Abakhulume lo Gibbs Dube we Studio 7 enkundleni yokuxhumana ebulenjini eFacebook ekhasini le VOA Ndebele.
Yilamhlanje sikhuluma udaba lwe coronavirus COVID-19. Umkhuhlane lo uyamemetheka okumangalisayo eZimbabwe. Siyabona ukuthi kona manje kulabantu 1,362 asebebanjwe iCOVID-19, kuzokuthi abayi 425 sebasila, njalo ke i-23 sebabhubha. Xa sikhangela ke izolo kuphela kulabantu 273 abatholakale bele COVID-19, abangu-12 bavela kwele South Africa, kuzokuthi oyedwa eMozambique, labayi 260 ngabantu abahlala eZimbabwe. Sibona ke kulabantu abasithumezele ama-audio atshiyeneyo, sike sidlale khonokho.
Yebo, basakazi baka Studio 7, linjani lonke elikwapho studio. Lisinika indaba ezimnandi ezeqiniso, yiyo radio esiyilalela thina. Angisalale iradio eZimbabwe, angiyizwi sinxa ikhuluma, kodwa lina yini sengithi xa ngingalitholanga ngizwe ebuhlungu. Into engifuna ukukhuluma ngayo kathesi nansi, bengisithi amadoda akomthwakazi abakhalela ngapha endaweni yeKezi, bathi abake bebuye endaweni yeKezi, buyanini endaweni yeKezi, balifuna abantu ngapha, bathi wozanini liyakhuluma indawo ezimnandi. Ngivumelana lani mina nxa khonaka liphatheke umbhikisho lo ozaba khona mhlaka 31. Ngivumelana lani iqiniso ngithi khona liqinisile, lisenyaweni likaJoshua Nkomo owathi khona yena xa siqalisa impi udlame empumalanga lingalungeni. Yikho ke ngivumelana lani ngithi liqinisile yebo kho yebo phela khona amandebele abanga zange bezwe kumbe enhle mhlawumbe uJoshua Nkonxa ekhuluma noma singathi ngama born free noma sithi khona ngabatholayo ukuthize elizweni leZimbabwe kuzalo kodwa iqiniso uJoshua Nkoma athi khona udlame uzaqala eMpumalanga xa sokuqala eMpumalanga vele ingangeni phakathi kwalo ekuyela bedlephane bedlephane kodwa athi sothola abantu abaningi abantu besindebeleni uzothala luqondile luqondile si-31 kuqonde singene kulolu dlame bakithi
ngiyezwa sibili elikutsho hheyi indaba yomkhuhlane we-COVID leyi unzima lohulumende wethu lowu into ziyamomela ukuthi ekwanza ukuthi esupply abantu into ezikwanileyo kodwa hhayi akulenye indlela esingayenza ngaphandle kokuthi singahlali lapho kule ndawo ezilombuthano emkhulu yimbona kungaba yindlela esingazivikela ngayo uhluphe imisebenzi kufunakala imisebenzi emsebenzini kuyafuze sihambe so konke lokhu indaba ezinzima so hheyi umuntu elikhuluma laye ngumchijo mkhwananzi
hayi siyalibingelela abalaleli benkosi negama lami unkosi kolakhuphe ngibuya ekheze homestead awuqala mbingelela bonke abasehomestead njalo ngegama likajesu ngithi heyi i-corona bakithi heyi besicela abantu bake bahlale phansi siyakwazi ukuthi ezimbabwe kunzima ngemali kayibonakali izinto vele kazibambeke ezitolo kuyadura hayi bakithi amamaski bakithi le short distance na siyayenza khwapha eBotswana sikhwapha eBotswana lathi siyayenza bakithi siyavala amakhala khonoku lathi ukuthi sizivikele vele icorona hayi bakithi siyacela siyacela bakithi uThixo asizwe bakithi eZimbabwe simemetheke kakhulu kwedlula kwezinye indawo hayi hayi siyacela bakithi uNkulunkulu asizwele
manje ukuthi sihlale ezindlini sidleni okokuqala akunamsebenzi
sembalisa khona manje papa isaneni kufele sizayo ngiyabonga
Was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 zupogine.
Kuhlelo Was a Friday, liviki sihamba legabazi elicula imkhakha etshiyeneyo eyengoma uNigel Shoko ephethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi sithandwa sami. Okunengi asikuzweni kuntungameli inkomo weStudio 7.
Nigel Shoko yisizwa elesiphiwo mpela ehlabela isungura ihouse kwasa kanye le jazz ucula njalo ngendimi ezifana lesishona isindebele lesitswana nanku phela uhlabela ekhona le kwele Botswana nango ezibika emphakathini
uNigel Shoko ngumhlabeleli ozalwa eMberengwa njalo ngihlabela ngiseBotswana kulezi nsuku njalo ngile business engiyenza yona khonapha eBotswana
leli lidlalade likaShoko lesine njalo lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi ntombazana tsotsi nangumuntu majayivana kanye lethi umthombo Tswana uShoko uvuka intombazana egama layo nguDinewo Thank you. uthanda ukuthenga idlalade lakho shoko va ngakuchuma njani?
Amadlalade bangawathola khona apha kimi ku nombolo ezithi zona +267 7474 2001. Yaphinda njalo +267 7474 2001. Ngenye indlela futhi bangathenga ku-internet, sesafaka ezinye ingoma eziningi ku-internet, bangakwanisi ukuthenga online.
Abalandeli ke ungabatshela waphi amanje?
Abalandeli ngizabatshela, ngiyabapromise ukuthi ngizabe ngilokho ngitshaya ingoma ezimnandi, njalo ngiyacela isupport yabo kakhulu.
Iphuma ke enkundleni insizwa emperengwa uNigel Shoko ngali ndlikizane ethi sithandwa sami.
Ngani wathi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. UZulu wethuswa ukuqonga kwabatholakale bele COVID-19 izolo abangamakhulu phose amathathu 273 ngalanga linye. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje livalelisayo nguChris Gandeni sithi asidibaneni njalo ngo 7:30 kusasa ntambama.
Ya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m.